bese ngalandanga ukuthi siyekhuluma ngokwethu kodwa ukufitizela ukuthi khonoko okwavela kwavunyelwana akube yiyo into elandelwayo njalo nxa ukhetho lusenziwa isadiki kuzafuze yazi ukuthi incedisa iZimbabwe ngemali kodwa incedisa ukuthi yenze ukhetho olungaladlakela njalo olungasoze lulethe ukukhonona nokungazwisisani ngendlela oyabe luqoqwe ngalo. Sifitizele njalo ukuthi kuqakathekile ukuthi iSADC lithumeze iqula lalo lalabo abazohlola ukuthi bazobona ukuthi kwenzakalani eZimbabwe. Singabe sesilungele ukwenza ukhetho oluqondileyo na oluzakwenza labo bangangeni kumabanqoza bavoxiswe udaka yilabo abangafuni into zihambe kuhle.
Ngokubona kwakho, ubona ungani iSADC izalandela yini isicebiso senu?
Sinethemba lokubana iSADC izimisele ukubana ukhetho lweZimbabwe oluzaqhutshwa kathesi lube lo mehluko kulalolo olwenziwe ngo-2008 ngoba phela bekwazi ukuthi bazimisela njalo bazithembisa bona ukuthi bazancedisa iZimbabwe ukuthi ukhetho olunye olulandelayo lube ngolukhululekileyo. Njalo uma usizwa amazwi akhulunywa ngomlamulankunzi labo abakhulumi abaletha inkulumo zeZimbabwe bayatsho ukuthi bona abayikukhangela izinto ezinene uma befuna ukuthi batho ukuthi iZimbabwe ngaphambili ngokhetho kumbe hathi kodwa bazakhangela umhlahlandlela lo owavunyelanayo bese bebona ukuthi kuyini osokwenziwe ukulandela lowo mhlahlandlela andiba batho ukuthi ukhetho lwephambili. Ngalokho kusinika ithemba lokuthi ngempela kukhona okuzayenziwa okuzanceda uZulu weZimbabwe athi nxa esiya ekhethweni ezilungiselele ezimisele njalo lentando yakhe azayikhetha ibe yiyo elawula ukubuswa kweZimbabwe.